Honorable Thabetha Khumalo labanye bakhe kuthiwe kusebenza sihambela ngkhaya abasaphiwa amalanga ukuthi buyanene ekhoti mhlakazibane buyanene ekhoti mhlakazibane kabasa report emapoliseni sokumele basihambele ngkhaya sengabantu asebekhululekile uma idale lifuna ukuthi babuye ekhoti bazayenza ukubathumela amasamanisi kungenxa yokuthi laba obachuchisi bathe sebecele imvumo yokuthi bachusise indaba le ngoba bathe beyiqala vele bebengala imvumo naleyana. So imvumo yakho naye sebeyidinga. So manje uthi manje ikwazi ukukhuluma ukuthi hayi kanti vele kwakuvele beqaliselane bengala mvumo yangkona kwakumele bayidinge leyo mvumo bengakaqalisi. Lokhu bakwenza ngoba thina sesibisile sabatshengisa ukuthi kulumthetho uthi kumele libe le mvumo yokwenza lokhu. Yinkho sebesithi lapha lathi sesilohlupho sinikana isikhathi sidinga imvumo yangkona.